Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 23 Mpalakazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane weCOVID-19 ubulele abantu abane kuthi abalikhulu lamachumi amabili lambili 122 babanjwa igciwane leCoronavirus elizweni izolo. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni isola ukugwetshwa kwelunga layo unkosazana Sheila Chisirimunu owagwetshelwa ukuhlala entilongweni okomnyaka owodwa phezu kokutshengisela.
Ukubotshwa kukaComrade Sheila Chisirimunu yinto engasiphathiyo thina njengenhlanganiso ye-ATWS, ikakhulu nxa sikhangele ukuthi siqeda kulandzelela amalanga awe 16 days of activism against gender-based violence.
Ibandla le-MDCT lithi ikhefu le-Unity Day ebelikhona izolo bekulilanga lokukhumbula ababulawa umbhuqazo yogugurawundi, hathi ukumanyana kwezizalwane zelizwe ngoba abemhlubulweni weMandebeleni belokhu befuthelene.
Yikho ke ilanga leli ngelokuthi sikhumbule laba ababulawayo yibugebengu bukaMgabe labanye bakhe kuzana. Lilanga elokuthi sinakane thina ukuthi kambe ukuhlukuluzwa lokhu nguhulumende wona lo owezana ukuza phela yini na.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhuhlane weCOVID-19 ubulele abantu abane kuthi abalikhulu lamachumi amabili lambili 122 babanjwa igciwane leCoronavirus elizweni izolo. Ababhubhileyo ababili ngabeMashonaland East, oyedwa ngowakobulawayo, kuthi omunye njalo ngowemanikaland. Iningi labatholakale belegciwane leCoronavirus ngabesigaba seMatabeleland South, lapho okulaba ngamachumi amane lambili 42, kulandele abemaswingo abalichumi. Izolo kuhlolwe abantu abedlula inkulungwane eyodwa lamachumi amane 1425, kwabanjwa igciwane leCoronavirus abalikhulu lamachumi amabili lambili 122. Asebebulewe yiCOVID-19 elizweni lokhu igciwane leCoronavirus laqhamuka sebengamakhulu amathathu lamachumi amabili alesikhombisa 326. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATWS isola ukugwetshwa kwelunga layo unkosazana Sheila Chisirimunu owagwetshelwa ukuhlala entilongweni okomnyaka owodwa phezu kokutshengisela. Umantshi womthethwandaba weMaswingo uMnumzana Mbonisi Ndlovu ugwebe uChisirimunu ukuthi ahlale ejele kulandela ukutshengisela ngenyanga kaNhlangula kuwonale umnyaka okwenziwa ngamatitshala besethula izikhalazo zabo ezimbalwa ezigoqela iholo elincinyane lokusilela kwezokuzivikela ekumemethekeni kwegciwane leCoronavirus ezikolo. Umantshi ubemgwebe ukuthi ahlale okwenyanga ezilithumi lasithupha 16 entilongweni, kodwa wasusa inyanga eziyisithupha. Inhlanganiso ye-ATWS ithi izazama ngamandla ayo wonke ukuthi uChisirimunu akhululwe. UChisirimunu wayethoniswa ndawonye lomkhokheli wenhlanganiso ye-ATWS uMnumzana Obert Masaraure, yena walahlelwa kachana icala lakhe. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-ATWS unkosazana Melissa Chingwanangwana.
Ukubotshwa kukaComrade Sheila Chisirimunu yinto engasiphathiyo thina njengenhlanganiso ye-ATWS, ikakhulu nxa sikhangele ukuthi siqeda kunanzelela amalanga awe 16 days of activism against gender based violence lapho esikhankasa khona ngokuphathwa kahle okwabesifazane lamantombazane lokhu ukubotshwa kashila tisirimunu kutshengisela ukuthi amalungelo abo mama awakananzelelwa ngabaphathi ntambo ngoba uComrade Shila Tshisirimunu umuntu akade lwela ababalisi ukuthi bethole iholo elingcono kunje icala lakhe ukuthi nje akhulume ukuthi sikhalela imali engange 520 US dollars kungayisikho ukuthi ulwisane lomuntu kumbe uhluphane lomuntu ukukhuluma nje kuphela ukuthi ngifuna imali ezangiphilisa mina lemuli yami kunje siyinhlanganiso yathu sidabukile ngoba ngomunye wethu ebesikhala laye ebesilwa laye kunje ukuhlukunyezwa kwakhe kufana lokuthi lathi sesihlukumezekile
manje njengenhlanganiso akusoze kubangele na ukuthi abanye besabe ukulwela ilungelo leno linamatijala
ukubotshwa kwaComrade Tshisirimunu ngike siyale ukuthi kuyasethusa kuyasithelela ukwesaba kodwa ukwesaba ulambile asonto asondlela yokuphila nxa ulambile noma usesaba kunjalo uzabo lokho usilwa ulwela ukuthi lawe uthole imali engakuphilisa so ukuthi ubothi uComrade ubuhlungu abuzwayo lathi siyabuzwa sikhala laye lapha khona udabuka kwakhe lathi sidabukile njengenhlanganiso kodwa asisuze sihlehlele emuva sizaqhubeka silokho sisilwela lokho akade kulwela yena ngoba yena kuyisifiso sakhe ukuthi impi yokuthi silwele amalungelo ethu njengababalisi lemali esiyifunayo amboni ukuthi yena engafisa ukuthi sihlale phansi sithi hayi sesesaba ngoba yena sebotshiwe hayi sizaqhubeka kunjalo
unkosazana Melissa Tshingwanangwana isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo izolo bekulikhefu elafakwa kulandela umanyano webandla lezanu lele-PF Zapu ngomnyaka ka-1987. Kuningi okwachiya abanye bezibuza ubuqotho belangaleli ikakhulu isivumelwano lesi ngoba sikufaka mgceke ukuthi ibandla lezanu laginya elezapu. Isivumelwano lesi samisa ukubulawa kwabantu besigaba seMathebeleland leNkabazwe livuyo le-5th Brigade elalisaziwa ngokuthi yigugurahundi. Umongameli Emerson Mnangagwa izolo wethule amazwi akhe ngaleli langa esithi leli langa kumele liqakathekiswe ngoba limanyanisa uzulu elizweni lonke. Kesizwe amazwi akhe.
Peace building, conflict resolution and management.
Ukudinga indlela zokuxazulula inkinga kumele kube yisona siqoqela enhlelweni zethu zokuthuthukisa isizwe. Sifunde ukukhulumisana lapho sithethethukana ngemibono. Uhulumende wami uzimisele ukuqhuba inhlelo zokupholisa amanxeba alabo abaphakanisela esikhathini sangemuva.
And the boldness to confront the past to bring about healing and closure.
Lawo ngamazwi kamongameli Emerson Mnangagwa izolo ngelanga le Unity Day. Kodwa ibandla le MDC Alliance lethi leli langa liyize. Sixoxele sikhulumeli sebandla leli esigabeni sakoBulawayo umnumzana Swithan Chirotsa.
Ilanga le Unity lilanga nje elokuthi abezanu babe zenza bona abantu abafuna ukuthi bebambane labanye khonapha eZimbabwe lapha abazenzwa bona ongcwele ngcwele angithi kodwa thina siyakwazi ukuthi izanu yiparty yezigilamkhuba siyakwazi ukuthi vele abalaqinisa siyakwazi ukuthi okwabo ikuzama ukuthi bebambe uzulu amehlo ilanga le Unity Day vele lilanga elokuthi thina siyakhumbula labo ababulawayo ngombhuqazwe lapho ababe ebhuqwe ngababutho ezipra ngesikhathi sempini asebekhwithiza besebenzisa bona laba abakuzanu ukuthi bebe yibo asebekhuchiza ukubulala abantu besindebeleni kukakhulu kubulawa amabutho ezibra kwakungabantu abangaphandle ababesebenzisa amabutho wonala e-Fifth Brigade yikubona ukuthi sukela from ilanga le-independence i-ANC lapha eZimbabwe abazange bethole i-base abantu kanjabo Chris Hani vele abazange beba abantu abathandwayo kuleli lizwe uzananzelela ukuthi into ethiwa ngesikhiwa ama-joint battles akuzange kube khona lapho ababehlasela izitha lapho watholakala izandla lamabutho ANC behlasela izitha ngoba phela siyakwazi ukuthi izandla vele yayileyane yayiphambanisa inhlelo ezenkululeko yikho ke ilanga leli ngelokuthi sikhumbule laba ababulawayo yibugebengu bukamgabe labanye bakhe kuzana lilanga lokuthi sinakane thina ukuthi kambe ukuhlukuluzwa lokhu nguhulumende wona lo wezana kuzaphela yini na lilanga lokuthi thina sibe kwazi ukuthi njengamaNdebele ilizwe sizaliguqula kanjani ukuthi sibe lempila kahle lilanga lokuthi thina njengabantu besindebeleni sibe kwazi ukuthi lapha singabafelakazi sizintandane njalo ilanga elihle liyesa kodwa ilanga lelo alisibela namuhla
nxa lingathatha indambo zombuso njengebandla kuyini elingakwenza ngelanga leli lingaliguqula yini kumbe liyahlala likhona
nxa singathatha umbuso njengebandla leMDC iUnity Day leyo ayisoke ibe Unity Day siyabe sizayibiza ngebizo lakhona elamaqiniso ngoba leli lilanga elokuthi sitelana amaqiniso lilanga lombhuqazwe le
lo ngumnumzana Swithan Chirohotsa esikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo ubexoxa icingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo amazwi kaChirohotsa agcizelelwe ngabanye abantu bakobulawayo lesigabeni seMathebeleland abathi iminyaka engamachumi amathathu lantathu edluleyo ngemva kokulotshwa kwesivumelano seUnity Accord umhlubulo weMathebeleland lenkabazwe lokhu ungananzwa kwezentuduko ubathabile masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo
uZulu wakobulawayo ube lombuthano sikhumbuzo sobuhlungu obehlela abantu bemhlubulweni weMandebeleni ilizwe lisanda kuthola uzibuse umbuthano lo owenzelwe eFidelity kobulawayo uqoqwe ngabenhlanganiso yebhethu likaZulu bemanyene labezaphu lamalunga abalwa impi yenkululeko bekuvuyo leZipra ngenhloso yokukhumbula abatshabalala ngesikhathi sombhuqazo weGukura Hundi Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso yeNational Consumer Rights Association, iNACORA, uthi kuqakathekile ukulondoloza imbali yokwenzakalayo ngesikhathi sombhuqazwe.
Into eqakathekileyo ukuthi abantwana laba abasakhulayo bakwazi ukwenzekala ngesikhathi seGukura Hundi bangaze bathatheka ngokuselebrate iUnity Accord.
Ikakhulu usapho lweZimbabwe sikhalela ukuthi kulapho inkokheli zethu ezimbili ezaziqathile ngaleso sikhathi ubaba uMoyi uJoshua Mqabunkomo lo the late futhi ubaba uRobert Gabriel Mkabe abahlanganisa amabandla omabili iPF zapho lezan PF ukuthi kube into yinye singananzela ukuthi lapha kube iUnity wasongani kulokuxabana elizweni ngalokho ukubambana kwabantu kumbe ukubambana kwenkokheli lalawo mabandla wenza ukuthi kube lokuthula eZimbabwe sinanzelela ukuthi kwasongani kulokuxokozela songasakhanya ukuthi kuyini ukuthi abantu bayangapha empilweni siyalibongela leli langa ngoba selisenza ukuthi wonke umuntu azizwe ehamba ekhululekile eZimbabwe ungasela ukuthi ukhangela ukuthi lo uyilokho
umnumzana Greta Sibanda ongumgcini sihlalo wevuselela restore umhlanhlandlela uthi abantu kumele bengabandlulwa lulwa
injongo eUnity Accord eUnity Day ivaleke kakhulu ngoba kuyadingakala ukuthi abantu babambane kodwa eqinisweni ukuthi khona abantu babambene yini uhulumende okhona kumele ukuthi abone ukuthi khona injongo eUnity Day iyafezwa abantu bathole amathuba alinganayo ngaphandle kwalokho kuba nzima ukuthi Unity Accord ibe into eyamwelekileyo esizweni ikho ke ama authority kalunze khona.
Umnumzana Mbuso ofuzwayo oyenhlanganiso yebhethu likaZulu uthi lokhu kuqakathekile kulabo abasindayo kumbhuqazwe.
Lilanga lokumiswa ukubulawa kwabantu njalo ngibona ngazathi asitolanga lokuselebrate but lilanga lesikhumbuzo, lilanga losizi eliyakhelwe ngegazi labantu. Kodwa esikufisayo ukuthi ilanga leli kalibekwe ngendlela eyiyo ukuze wonke umuntu ebekwazi ukuthi iZimbabwe imbali yayo ngemva kwenkululeko kwenzakaleni. Ngoba ungabala even lokwavunyelwanayo kuyavunyelwana ukuthi bayazi ukomitha ukumnisa udlakela akuzange kwaba nodlakela kwaba lokubulawa kwabantu.
Ngimele Studio 7 ikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulomuntu oyedwa obhubhileyo labanye abangamathumi amabili lantathu abalimeleyo ngemva kokugenquka kwebhasi ye-Impala Tours edolobheni leMakado kwele South Africa. Iphephandaba lobulembu be-intanethi leNews Hawk lithi kulowesifazane oweZimbabwe obenengane zakhe ezimbili abagalule emfuleni uLimpopo ngemva kokugenquka komkhumbi kade bephakathi kwawo befuna ukucapha ukuthi baye kwele South Africa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Salibonani izihlobo zami lapha edaluka elufane isitudio sokwesenduksi. Ngidinga izihlobo zako Zakaria Simango, yena owazalwa ngo-1945 wapopa ngo-2000 August kona ngapha edaluka. Kusho ukuthi Simango lo ubezalwa eChipinge, ubaba wakhe kube kungusiyabhawa Siyabhawa Simango, umama wakhe uZamuse Mhlanga. Wayelobhuti wakhe wayebizwa kuthiwa nguJemusi. USimango wasuka kibo ngo-1972, wayasebenza eShangani Mai. Ngicela angabe uyakwazi izihlobo zelezo uChipinge ezakoSimango ngabantwana abadinga ubelapha eDaluka. Batholakala kulezi namba abantwana abajiwa nguSimango: 071 62 12 998, kumbe 077 90 48 145. Ngiphinde njalo: 071 62 12 998 or 077 90 48 145. Ngiyabonga ma zingatholakala izihlobo zabantwana sebedubekile.
Yona ke le ndawo le engikhuluma ngayo iseBed Bridge Border Post. Imoto zibambe zisebenzile kakhulu lapha. Abantu bathi banabo 3 days behleli lapha. Kade kufuneka umzamo kuphela ukuthi badlule lapha. Lapha besicela ngathi i-government yeZimbabwe lapha e-border lapha ningathi ngasheshisa abantu bekwazi ukuyodla iChristmas emakhaya. Indlela ekhona laphana inzima kakhulu. Both sides ngathi manje imoto zigcwele ukusuka lezi zizofika ngapha eSouth Africa zingene. Akunandlela yokuthi babazamele ukuthi basheshise ukudlula lapha. Kade sicela ukuthi ngabe i-government, both government bazame ngempela ukuthi badlulise izimoto lapha e-border ye-South Africa neZimbabwe. Bazame ukusheshe ukuthi abantu bayokudla Christmas nabantu ababo.
Hayi, kunzima mpela, into zama-lockdown ezi zinzima ngoba isikhathi esiningi ukuthi abantu abaningi abayazi ukuthi ibhendi ingumsebenzi ngoba uyabuhola, uyabusebenza njalo yakhona ukuphilisa abantwana mawulemuli yakhona ukuphilisa abantwana yakhona ukwenza noma yini. So ipending umsebenzi oqhakatheke kakhulu mpela njengathi thina mina ekuyami ipendi engikiwe imlambosi express band ipendi elohlonzi elesithunzi as ama super legend. So hayi into engikhalela kakhulu ukuthi ilockdown leyisibulele kakhulu nakhona kube ngcono ngokuthi this year asikhonanga ukureleasa i-new CD. Ngaba kuthiwa siyirelizile njengala CD besizothwala nzima ngoba yakuzopromota kanjani makunje sokuyi-lockdown ama CD athengisa kanjani akuthengiseki. So into engibongelayo ukuthi hayi kuqondene lomnyaka esingazange sirelease ngawo asingaze next year ukuthi kuyabe kunjani ngoba yomnyaka kumele sirelease ngayo i-new album yethu. Hayi so angazi impela ukuthi i-lockdown lezo qhubeka isiphilisa kanjani. Hayi abantu abaningi basenkingeni impela sithi sodaba amabhendi esenkingeni baningi abantu abathwele nzima nge-lockdown. So hayi kahle kahle singathi-ke asibongeni uSomandla ukuthi siyangena ku-2021 siphila noma kanjani ngoba hayi i-lockdown le ibulele imisebenzi yabantu abaningi kakhulu kakhulu. So asakwazi impela ukuthi kuyobheda ngani ngalo lekusasa lethu kasilaqiniso lalo. Ye salibonani basakazi be-Studio 7 okhulumayo ngu-Onias Moyo ibhawunsa lemlambosi ya ngiseplumtree ngaphansi kwendunuka kobhodo. Hayi ikorona le yethanda ukusivulalela imisebenzi yethu ngoba kwamanje nje mina ngisebenza ebhendini imlambosi express bhendi silamahlozi manje akadisemba ama-hiring lamanye nje nala ama-free entry. Into ekhona yokuthi hayi corona manje isithwalela ubhulu asakhona ukupromota asakhona ukwenzani ngenxa yama-lockdown. So ngizobuhlungu kakhulu uma kuzofika udisemba kuloko kuthiwa i-lockdown corona iqhubekela phambili asakwazi ukuthi sisebenze njani ngenxa ye-lockdown. Thanda ukusibisela emuva kakhulu mpela kakhulu asakwazi lokuthi senze njani kunzima nge-lockdown kunzima.
Selibonani ku-Studio 7 ngifike late ifoni ngivule late ngiyaxolisa yikuthi nje thina kulezi nsuku mpela kufuneka lisifonele live lisibuze ezinye izinto lathi sincedise ngombono esinawo. Hayi ngoba manje masifaka amaphimbo kulezi zinto kuyabe kufuna ngigijime ukuthi kungadli umsuzo wodwa kanti thina into esizikhuluma zingagcwala amapheji angu-6 so sesingamadoda avuthiweyo entweni ezinye ezithize efanele ezinye lisibuze zwa sizolityela lathi silisize emsakazweni. So hayi ngiyaxolisa ngibona kade kule meseji ukuthi sikhulume sifakele abantu ema-Christmas ukuthi haw happy new year le happy Christmas manje ngikubona manje sokusebusuku ngo-10 haw ngiyaxolisa kakhulu salibonani lonke madoda ngumpofu okhulumayo.
Bantu beZimbabwe ukuhlala phezu kwengqondo lokho izani izalilungisa iyavula amakhampani ngani kade sivula amakhampani ngama-toll gate ivula amakhampani ngezikolo ivula ama lokuzena ngamabheyili ngoba isehlekile ukubusa ilizwe lokho kuyenza ukuthi abantu bahlale besejele eZimbabwe phezu kwe-corona abantu babhadalisa behulumende ababhadala ama-tollgate babhadalisa bona abantu abavela apha ngaphetshiya lapha ebhoda lapha isiminye eminye bafuna imali kakhulu bacabanga abantu bengachapha besiya kwamanye amazwe besiyasebenzela ukuthi mnanka ahlale embusweni az abanye abantu yazi mnankaba bayazitshela kakhulu kumele babone ukuthi bavusa ilizwe labo bengancindezela abanye abantu abasuka besiyadinga imali bangacabanga ukuthi badingela bona imali zakwamanye amazwe kade sinezitolo bafuna imali zakwamanye amazwe kodwa kuthiwa kulobaba eZimbabwe ubaba ungumfazi umnankaba yazi uyazehlulekela lo muntu lo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Donald Trump ubikwa esenza imihlangano labangane bakhe esigodlweni se-White House lapho abazama ukudinga amaqhinga okugenqula impumela yokhetho. Abanye babantu okuthiwa bahlangana lo Trump ngabathi uSteve Bannon lo Michael Flynn
owasuswa ejele nguTrump ngemva kokubotshwa esetheswa amacala ambalwa. Lokhu kwenzakala uTrump esetheswa umlando wokungasaphathi umsebenzi wakhe ngemfanelo osekuchiye igciwane le-coronavirus selisenza umathanda. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Phithizela Ngcobo ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lwe-coronavirus kwelemelika.
Kulezi nsuku umumo uqhubeka usiba mubi. Abaningi abaningi abantu asebebanjwa lomkhuhlane ikakhulu ngemva kwekhefu lele liba khona lapha ngolweze emelika elokujabula nje abantu bebongelakazalayo ngokuthi Thanksgiving. Ngalokho sibona njalo ukuthi okuningi inani labantu asebebanjwa umkhuhlane selisala lisanda kubantu babehamba endaweni ezitshiyeneyo bedlula emagcekeni endizamtshina lapha. Asazi ukuthi kwayenzakalani khonapho ke abanye basebefika befike besiyawuthelela abanye phambili. Kodwa kwamanje hayi umumo omubi.
Ke sikhangele ezombusazwe ubona njani udaba lukamongameli Donald Trump okhanya ngani ufuna ukwalela esihlalweni?
Bake bethe esintwini ayikho eyake yafa ingaqhatshanga. Uma isiza kufa iyaqhatsha inkomo ikhabakhabe ikhabakhabe. Umongameli Trump ngombono wami nje zinhloni zokuthi amukele ukuthi wangqotshwa nguBiden. Kuba yena ungumuntu nje othanda ukuthi yonke into ayenzayo ungumuntu onelisayo. Wayetshela abaningi wathi uzanqoba kodwa ugcineke ngasanqobanga. So zinhloni nje zokube lokho esithi ye ngaqitshelezelwa abantu bengavumi kwathini thini kwathini thini. Okulusizi ukuthi abalandeli bakhe bayamkholelwa khonokho. Yikho abaningi bakhona sebesuka sizothatha sebehamba sibe siyabonakala endaweni ezifana labo Michigan behalada inkokheli zaleyo ndawo esithi lina laqibelezele ekhethweni okuyinto embi ngoba lapha eMelika sikhona nje ezinye indawo zakhona lapho abantu abavunyelwa khona ukuthwala lempopo behamba nje phandle emgwaqweni okusuka kusesabise sonke. Loba nje thina lapha eMaryland kungavunyelwa lokho kodwa ungahamba endaweni zabo ezifana labo Texas usiya phansi khona leko kubo Michigan le ndawo nesifanayo abantu bavunyelwa ukuhamba bethwala impopo. So bona abantu basebe haladisa abanye besithi laqibelezile okhethwe.
Ubona ngani khona lokho okwenziwa ngumongameli Trump kuzachiya umhlaba usubheka njani ilizwe leMelika njengoba bekuyilo elingani liyakhokhela kundawo zonke ezibalisa zonezo ezombusazo?
Bakhona bake badlala phandle lapha bathi sokumele amazwe athile ajezise iMelika ngokungaqhubi ukhetho kakuhle. Kodwa engibonayo ukuthi indlela uMongameli Trump aziphathe ngayo asindlela enhle. Lokhu kuyalulaza kuqhakatheka kwalokhu ngesilunga bathi i-democracy. Ngoba i-democracy bakhona abanqobayo, bakhona abanqotshwayo. Oqathekile ukuthi laba abanqotshiweyo bamukele ukuthi banqotshiwe, kuthi laba banqobile labo baphiwe ithuba lokuthi bangene esitikini bajayive. UTrump layo unqobile ngo-2016 enqoba uHillary Clinton. UHillary wamukela khonokho. Wadeda uTrump wangena esikhundleni la sekumele ke enza fana okufanayo. Amazwe amaningi akhokhelwa ngontando kayiphikiswa bayajabula uma bebona lokho kwenziwa nguTrump. Walabo kusasa benganqotshwa bayayala ukuphuma. Okuhle nje ngeMelika ukuthi ngesilunga bathi khona i-democracy. I-democracy lapha ilempande esijulileyo. Ngalokho uTrump uzaphuma efune engafuni. Kodwa kwamanye amazwe kuyesabisa khona ukungoba abalazwe impande ezifana lalezi ezalapha. So ontando kayiphikiswa bayazihlalela nje. Kodwa hayi sonke simele ukuthi mhlaka 20 ngozibandlela kunyanga ezayo uTrump uzaphuma kungene ke uBiden.
Umnumzana Phithizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseMaryland. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni isola ukugwetshwa kwelunga layo uNkosazana Sheila Chisirimunu owagwetshelwa ukuhlala entilongweni okomnyaka owodwa phezu kokutshengisela.
silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.